indaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Njabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 1 Mabasa 2020 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, inani aselebifunyenwe lilegciwane le-COVID-19 emhlabeni jikelele selikunkulungwane phose amakhulu athoba munemunye 873,767. Izakhamizi zeGwanda zisuswe indlala ezindlini lamhlanje ukuyadinga impuphu ezitolo edolobheni.
Namhlanje impuphu sibuye kodwa landi lakona umumo wabantu dokumenta esibuyele emuva singathintani yebo nayo emkhuhlane siyawisapho kodwa okufaneleyo lakho kufanele phela yaphila sithi impuphu kazingene ezitolo zibe ziningi njengoba bathi khona izitolo ezithengisa ukudla zingavala laphana phambili khona la kodwa ngabo 200 rand imali engingelayo mina eZimbabwe uyisebenzisa.
Isibhedlela sekhansili yakobulawayo esethorngrove infectious diseases lamhlanje sithole izipho ezivele kumankampani amathathu akobulawayo olokuphathisa ukuvimba ingozi yokumemetheka kwegciwane le-COVID-19.
Kuze bengabuye nsuku zonke sizabanika amaphilisi bebuye ngemva kwamafika amabili. Le into vele isenzakala even emakhaya but thina lapho kobulawayo besithi umuntu kabuye nsuku zonke ngoba lapho abantu vele bahlala duze namaklinikhi. But ukuze sizame ukuthi iklinikhi ingabi congested sithi hayi umuntu engabuya ngemva kwamafika amabili.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inani lasebefunyenwe belegciwane le-COVID-19 emhlabeni jikelele selizinkulungwane phose amakhulu athoba munye 873,767. Asebebulewe yileli gciwane eliqhamuke kwele-China ekupheleni kwanyakenye selisedlula inkulungwane ezingamashumi amane 40,000. Elemelika, Italy le-Spain yiwo amazwe asekhokhela kunani labantu asebehlaselwe yileli gciwane. Ele Zimbabwe inani elibiwa nguhulumende lasebehlaselwe likuthoba minwembili lathatha umphefumulo womuntu oyedwa. Abenhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele eye World Health Organization bathi akukatholakali umuthi wokwelapha leli gcikwane. Amazwe amaningi womhlaba sesungule iziqondiso zokwalela abantu ukuhamba-hamba loba ukuya emisebenzini njengendlela yokwenqabela kumemetheka lokuthelelwana kwe-COVID-19. Uhlelo lweZimbabwe lokuqondisa abantu ukuthi bahlale ezindlini ngolwamaviki amathathu njalo luqale ngumvulo. Izakhamizi zeGwanda zisuswe indlala ezindlini lamhlanje ukuyadinga impuphu ezitolo edolobheni. Lokhu kwenzakala ngelanga lesithathu uhulumende ethule iziqondiso zokwalela abantu ukuhamba-hamba njengendlela yokunqabela ukumemetheka lokuthelelwana kwegciwane le-coronavirus. Izakhamizi lezi zithi impuphu ethengiswa emalokitshini ilentengo ephezulu kakhulu njalo ithengiswa ngamarandi. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Bekulokuxokozela okukhulu lamhlanje esitolo sakomgogo lapho izakhamizi zeGwanda ezedlula amakhulu amabili ezibalisa amapholisa kanye labongi bezifuqana zifuna ukuthenga impuphu yona etholakala nzima kulezi nsuku. Laloba uhulumende fake isiqondiso sokuthi abantu bazivalele ezindlini ukuze kwengatshelwe ukumemetheka lokuthelelwana kwegciwane le-coronavirus iningi liphuma endlini ngenxa yendlala. Isakhamuzi sesibhiskopu North okhethwe ukubizwa ngokuthi uMangwenya uthi laloba besazi ingozi abazifaka kiyo ngokuphuma ezindlini uthi akuncede ukuhlala endlini abantwana bengelakudla.
Namhlanje impuphu sibuyi kodwa lana la ukona umumo wabantu dokumenta. Besibuye lemuva singathintani. Yebona yemkhuhlalisa wesapho. Kodwa okufanele lakho kufanele iphele yaphila sithi. Impuphu kazingene ezitolo zibe ziningi njengoba bathi khona impuphu ezisitolo ezithengisa ukudla azingavala. Azingene ezitolo zibe ziningi. Impuphu ezikhona zimpuphu ezidurayo esingazikwanisi ukuzithenga. Laphana phambili khona la kodwa ngabo 200 rand. Imali engingilayo mina eZimbabwe uyisebenzisa.
Lalo bayimpuphu itholakala kwezinye izitolo iyabe biza amarand angamakhulu amabili lengxenye 250 rands emgodleni olesisindo sama kilogram alithumi i 10 kg okudala ukuthi iningi ligijimele lento ngephansi ngoba lingelamali. Unkosazana Pretty Ndlovu yethesa amapholisa umlando oqilibezela lapho kuthe kwaba lempuphu. I-Studio 7 lawo izibonele ngawayo amapholisa ehamba phambili ukuyathenga impuphu.
Impuphu izabuya kumgogo wami. Abantu abazathenga kuza uzabona bebe begqoka amakepesi begqoka amayunifomu. Ngamapholisa abayazothenga amayunifomu. Thina abantu esingasobafazi babafasisa ongasiwani lepholisi uzalayina uzofeyindele layini. Bona bazabe belokho bengena. Phela abantu bengena bephuma bengena. Ile nakhona uzama khona apha kungele ukuseni kuze kuyatshaya uhanjeke kuntambama. Imagine ukuthi kuhamba njani. Then on top of that sengisathengisela impuphu yakhona uzothola 250 rand kanje.
Kusenja lwezizalwane zakule Ethiopia ezilithumi lanhlanu ezibotshwe eswitsha izolo zimizwe phambi komthethwandaba lamhlanje zisethezwa umlandu wokungena elizweni okungekho emthethweni. Umantshi uthe baphenduka emthethwandaba mhla zingamathumi amabili lambili kulinyanga okwakathesi bazabe begcine entolongweni. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Mnumzana Ponyathi uthi amapholisa asadinga izizalwane zakulele ezimbili okubikwa zincedisele ezisiphepheli ukungena elizweni. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 7270 la ku 9885 kilohertz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave la ku 4930 6040 la ku 15460 kilohertz ku short wave.
Isibhedlela seKansili yakubulawayo eThornbrook Infectious Diseases lamhlanje sithole izipho ezivele kumankampani yamathathu akubulawayo lokuphathisa ngalesi sikhathi ilizwe libhekane lengozi yokumemetheka kwegciwane leCOVID-19. Le ngeminye yemizamo yokwehlisa ubunye bobunzima obubhekane lesibhedlela lesi ngoba yiso esikhangelele ukugcina abantu abasebetholakele belegciwane lomkhuhlane weCOVID-19. Loba nje singakalungisiswa ukuba silungele ukugcina izigulane ziphiwe uncedo zihlala khona lapho. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Abenhlanganiso yethuthuka Matebelelen Trust banikeze isipho sokudla ama-mask avela kwenkampani eyebulawayo babies kunye lokulungisiswa kwemitshina yamandla kagetsi awelanga awesola okusuke kwenkampani ye-Chloride Zimbabwe. Umqondisi wethuthuka Matebelelen Trust umnumzana wesika Dakamela Ncube uthi bakubone kuqakathekile ukuhlanganela labanye ekuncedeni umango abasebenzela kuwo.
I-donation esibise lamhlanje elapha eThornbrook Isolation Hospital impupu almost 80 kgs of polenta millimeal and also matemba porridge and biscuits rice. Sizama ukuthi sincedise ukuthi if ever people come in abazaba admitted can be assisted from this donation. It's our donation costs about $112.
Ukhansila ka Ward 7 unkosazana Sikhululekile Moyo umgcini sihlalo we Future Water Action Committee uveze ukubonga kwakhe ngesipho abasithole lamhlanje.
kuma donations la eso atoli leo etongkuvu to ama patients lobulawayo onge for COVID-19. Siyabonga kakhulu ngoba kuyatshengisela ukuthi khona abantu sebencedisa bayalungiselela ukuthi nxa kuyukuthi kuzayenzakala ukuthi kube lama patients aphathwe ngulo mkhuhlane ukudla kwabo sokuqalela ukufika. And kuyasibusisa kakhulu thina njengobulawayo ukubona abantu bakobulawayo betshengisela uthando lwesibhedlela sabo, betshengisela uthando lwendawo yabo. Siyabonga kakhulu.
Kusenjalo umqondisi wezempilakahle kukhansile edolobho lakobulawayo uDokotela Khulamuzinyathi uchasisa kabanzi ukusebenza abakwenzayo lokhu legcikwane le-COVID-19 liqale ukuba yingozi.
Currently, this tough situation here, we've been working with about 60% of people in post, according to the establishment. So we've basically been unstaffed, I think, for a while because of the freeze. And we're in the process of trying to recruit abantu to come and work within a council. So, as you know, Tina, mainly we offer what is known as primary health care. The primary health care, you look at umuntu ukhwala khona, nxa ifuna ama immunization, elezilonda efuna ukubandishwa, amama bafuna ukubeletha, the simple things, right? Even umuntu engabona esibhedlela ema central hospitals, nxa sothwa ahambe for continuation, simcheck iBP, simcheck iSugar, yikho thina sikwenza. It's known as primary health care. And it don't prove you now a while, it's also been offering the more or less the same thing, but more for inpatient part. So kathesi kunje we've been trying to recruit njengoba ngikhulumile. Unfortunately, it so happened ukuthi maybe kube le ama central hospitals ngoba thina normally nxa singabona umuntu for the simple cases nxa engakungaba nama complications or ngaba into esingathi inzima ukwelapha siyam refer ukuthi ayebona esibhedlela, right? So kathesi isibhedlela they are only accepting emergencies. So thina kathesi what we have tried to do thina ema clinics ethu njengoba manje kuzosevalile thina lathi besifuna ukuthi sizame ukuthi senze khona okwenziwa ngabanye ukuzama ukuvikela ukuthi imikhuhlane ingabi imitheki. One, abantu ababuyayo nxa bebuya laphana egedeni siyazama ukuthi sithi bageze izandla, sibahlole sibone ukuthi lowo ongabe ekhwehlela sibafake bodwa, laba abangakhwehleliyo sibafake bodwa. Laba abakhwehlelayo sebezabona ngonesi wabegqoka amamaski ukuze unesi laye anjani avikeleke angatholi umkhuhlane lo ofana nalo ukukhwehlela. Kulabantu ababuya regularly bezothola ama reviews up. Thina into esesiyenza kathesi uwena nxa singakubona lamhla sikubona ukuthi ayiwena uyagula, sikunika itreatment kulokuthi sithi buya ngemva kwe 3 days. We are saying maybe after 3 days usifonele usitshele ukuthi usizwa njani. Then nxa kuyukuthi kule need ukuthi uphenduke eclinic sesizakutshela ukuthi hayi ungabuya eclinic sesibona ukuthi singenza njani. Ngaleyo ndlela siyafikela ukuthi abantu bengabuyi kaningi ningi. Kuzoba labantu ababuya bezonatha amaphilisi e-TB. Ungananzelela ukuthi TB besiza ukuthi ayidirectly observed treatment short course. Ukuthi umuntu besithi kabuye nsuku zonke sizomkhangela enatha amaphilisi lawo nawe iTB. Laba babebuya nsuku zonke sesithi hayi kuze bengabuye nsuku zonke sizabanika amaphilisi bebuye ngemva kwamaviki amabili. Le into vele isenzakala even emakhaya, but thina lapho kobulawe besithi umuntu kabuye nsuku zonke ngoba lapha abantu vele bahlala duze namaclinic. But ukuze sizame ukuthi iclinic ingabi congested sathi hayi umuntu engabuya ngemva kwamaviki amabili. Kuzoba lalaba beTB besibanika amaphilisi for 1 month. For 1 week. Labana sesithi no kungcono sibanike for 1 month. Kuze bethola amaphilisi abo ngemva kwe-1 month. Lakho ngizinye indlela zokuzama ukuthi iclinic ingagcwali abantu. Silalaba abanatha okuthiwa ngama-ARVs. Umuntu onatha ama-ARVs nxa ebuya laphana saqala sikule mbuzo eminingi-ningi esimbuza yena, simchekiwe, simcheck i-temperature, simchekela. Konke lokhu yena bekusenza ukuthi umuntu ahlale isikhathi eseclinic. So kathesi ngalawo amaviki lawa e-lockdown sithi hayi umuntu nxa engela problem sithi kabuye masinyane simbhalele ama-ARVs akhe ahambe. Nxa kuthi ngaba lo nkinga uyenelisa ukuthi asifonele asitshele ukuthi kule nkinga mhlobo bani. Then nxa sesenelisa singaphendulana laye ngefoni or nxa singenelisi singathi nguye ongabuya bese simhlola-ke sibone ukuthi singamenza. senze kanjani izindlela bese zama ukuthi sincithise ngazo I kulabo mama babelethayo abazithweleyo yabangakabelethi labana babezithwele labana umthetho kathi sithi kufanele kufuze bebuye ka 8 kuthiwa antenatal care focus antenatal care fanele bebuye ka 8 bengakabelethi labo labana sithi hayi kungcono kathi sibengabuye ka 1 abezihlalele ngkhaya sinxa ngaba le problems yikho azasifonela khona bese buye clinic so izindlela bese zama ngazo ukuthi njani singagcwalise eclinic sizama ukuthi the reduce I congestion ema clinics
isibhedlela se Thorngrove Hospital isolation ward silakho ukugcina izigulane ezilithumi lasikhombisa abantu bengaminyananga kodwa bengaminyana senelisa amachumi amathathu indawo ekhangelelwe ukugcina izigulane lokwamukela labo abahlola igcikwane ele coronavirus eseliqede abantu emhlabeni jikelele esibhedlela lesi kayila michina lempahla engasetshenziswa izisebenzi zempila kahle ukuzivikela ekutheleleni leligcikwane Okwamanje inhlanganiso yezempila kahle emhlabeni jikelele eye World Health Organization ithi akukabi lomuthi wokwelapha iCovid-19 abantu bamele baqakathekise ukulondoloza ukuhlanzeka lokuzivikela ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
Live talk lamhlanje uhlelo Diaspora Forum siqhubeka sikhangela usabalala kwegciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele. Kodwa likhumbule zihlobo, ngenxa yokusabalala kwegciwane le-coronavirus asenelisi ukulinxusa ukuthi lingene kulolu hlelo ngocingo. Wezivela kwamanye amazwe ngamafishane. Isigodlo sikamongameli weMelika eseWhite House sethule umbiko othi leli lizwe kumele lilungele umonakalo omkhulu ongadalwa ligciwane le-coronavirus elilakho ukuthatha imphefumulo yabantu abaphakathi kwenkulungwane ezilikhulu kusiya kunkulungwane ezedlula amakhulu amabili 100,000 kusiya ku-240,000 kunyanga ezimbili ezilandelayo. Ngakho-ke uZulu waleli lizwe ukhuthazwa ukubana engasondelani eduze. Okubiwa kuthiwa yi-social distancing. Ugatsha lwezempilakahle kwele-Senegal lwethule umbiko oveza isizalwane salelo lizwe sakuqala esesithe sabulawa ligciwane le-coronavirus. UPapa Diouf obhubhe izolo wake waba ngumongameli wekomiti yama-Olympics. Kuthi-ke kwele-South Africa uhulumende useqale uhlelo lwakhe lokuthumela izisebenzi zezempilakahle ukuyahlola abantu emizini yabo ukuba kabalagciwane le-coronavirus na. Esigabeni sethu lapho esixoxa khona lezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe, uChris Gandhi weStudio 7 ube lethuba lokuxoxa lo nkosazana Judith Isabel Dlamini osehlala kweleBhilithane, yena ophathisa abaswelayo khonale eNgilande kanye labasekhaya.
Ya i-rebuild iyencedisa abantu ngoba langapha eBritain vele siyancedisa abantu ngoba abantu abahlupheke ekhaya bahlupheka langapha eBritain.
Ah, okay. So ungasitshela ngenhlanganiso ye-rebuild ukuthi iyenzani lezi nsuku?
Iyancedisa. For instance, lapha eBritain siyancedisa ngoba lakho ngapha kulabantu ababemuvile ngenxa yebemuve kungela furniture, so siyaprovide ifenji like izolo siprovide omunye single mom simprovide le-cooker, le-washing machine, le-tumble dryer, le-mgani, le-mbiza. Tamaduve then omunye ubhudi la ekade owayi-homeless fund place we-provided i-sofa, le-bed, le-TV.
Liphathisa abantu abavela eZimbabwe kuphela na?
No, laba abaphathileyo ngabelungu bala. Usingo mama ube ngum-South African omuvele la, then ubaba lwani ube ngwala. Into esiyenza is like just for international people.
Amalunga enhlanganiso yenu avela kumazwe yaphi?
It's international.
Ekhaya ke Zimbabwe liyafinyelela na ukuphathisa abantu?
Ya, ekhaya siyafinyelela ukuncedisa abantwana esikolo, ukuncedisa isikolo, ukuncedisa intandane.
Lincedisa ziphi izigaba?
Ubathethi sengcitsa kubulawayo sinqedisele ezinaphi ngoba ezinaphi i-village engakhulela khona ngazalele kobulawayo sasungasuka sesencane siyahlalela ubhani so elubhani ezinaphi isigaba sakhona akula muntu osinakayo ngitho lezinkonzo akula zinkonzo I think bengicabanga ngakho la mthatha akula zinkonzo ngoba abantu bebabebonga ukuthi akula muntu ozabanika izimali zokuthayela ukuthi bencediswe so abantu bakhona bayahlupheka akula sibhedlele eduze abantu nxa besuke ubhani ngale baye St Luke's and far away.
Manje uncedo eliphathisa ngalo luluthatha ngaphi?
Esimthatha khona phe Britain ngoba i-internet ilokhu vele i-rebuild iqayisa lapho abantu ba donate as a charity where we every day we donate like sasa or someone has donated a microwave and then we pass it. So now we started to reach out which is not abantu beZimbabwe ngoba abantu beZimbabwe badube kudla abantu balapha eBritain.
Lo-ke bekungunkosakazana Judith Isabel Dlamini, isizalwane seZimbabwe esesihlala kweleBhilithane. Lapho-ke limuzwe ekhuluma ecengweni lo-Chris Gande we-Studio 7 ekhonale eNgilandi. Ezinye izakhamizi zemaphandleni zikhala ngokuthi zona azilalo ulwazi olweneleyo ngeziqondiso ezethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa zokuhlala ngasekhaya okwamaviki amathathu alandelayo. Abantu bengayi emsebenzini ngoba zingazange vele zithole yona imfundiso ngegciwane le-coronavirus. Asizweni abanye babo bekhuluma.
Igama lami Ambrose Dube, ngiphuma egabeni sasetsholotsho. Ye umkhuhlane we-corona siwuzwile ukuthi kule-corona ezoqeda abantu. Sizwa sisesaba njengathi thina abahlali bemakhaya kuba nzima ngoba thina abahlali bemakhaya siyelusa izifuyo. Ukuthi ungahlala i-21 days uhlezi one ndawo, impahla zingafa zisiswayini. So umkhuhlane lo ngakube kuhle lathi safundiswa sabakwazi ukuthi umkhuhlane lo uhlasela njani umuntu ngoba lathi size sesabela ngasihamba ezihlahla ukuthi ingxenye umkhuhlane lo i-21 days le yabuphephuka nje kuyinto ezahlala phezu kwakho ezihlahleni ngenxa welusile inkonko ukuthi kuza ku-affecta lawe ugcine lawe usuwambile usugula lowo mkhuhlane. Kuba nzima kithi ngoba thina singomaziphandela. Umkhuhlane lo siwubona uyaloko usincindezela usibisele emuva ngokuthi kuthiwa sihlale 21 days. Impahla sizahamba njani lazo kwakuthi hayi thina siyahamba siyayelusa. Ngobe kweluseni kwethu kunzima asibonani labantu kwesikhathi eside kodwa siyabe sibona lezi moto ezinye zidlula. Singakazi ukuthi kanti bona babenikiwe yini ukuthi behambe njengoba kuthe sihlale wani ndawo. Kuba nzima sibili ngomkhuhlane lo akuthi nga uhulumende wathatha ithuba lakhe lokuthi asifundise njengokuthi kule minye imikhuhlane njengabo HIV sake sabona ama-workshop abanye besifundisa sithola ukufunda ngakho ngaleyo ndlela. Hayi siyezwa kodwa siyakwesaba sibili singakhuluma sihleke thina besithi ncenge ngumkhuhlane wabantu abalemali. Bodwa thina njengoba singela mali kodwa sesibone sesizwile kodwa siyesaba ngoba ukuthi ubulewe ufika ngumkhuhlane ongelaphekiyo njalo ngaze uhambe esibhedlela kuyabe kungelaphilisi. Hayi sitshaya luvalo sibatasatasa khona siswele ukuthi singathini.
Okhulumayo nguNomalanga Moyo, ngikhuluma ngiselupane. Ngikhuluma nje ngomkhuhlane lo esuzwayo owe-corona. Thina ngapha umkhuhlane lo we-corona vele kasazi lutho. Imfundiso lezi ezijele ukufika zibhodana labantu kazifiki. Kwesinye isikhathi nje ngeminye imikhuhlane njengabo elephantisi bake bebe namakhampeni besifundise besitshele. Kodwa lo kuthiwa corona vele kasazi lutho, singafela nje eminyameni. Sizwa kuphela ukuthi umuntu kageza izandla, umuntu kanathama lemoni. Ukuthi kuvikelwani njani sizothiwa corona, ukuthi sichasiswele nje ukuthi ngecorona leyo kumi njani vele kasazi lutho. Ngike ngavakatshela esibhedlela nje phakathi kweviki, ngithe ngifika khona kulapha kenjhayisane khona lokuthi egedini kuyabe kuhlezi unense esithi labo mahobhu abalindileyo bakutshela ukuthi ube kubuza ukuthi udingani. Ungabatshela-ke sebekuvumela nxa kuyikuthi sizathu abasifunayo bona. yokunyathelisa ingubo enyela emanzi ungene kwamanye amagabha lamanzi kuthiwe geza izandla zasithelela umkhuhlane ukuthi umkhuhlane lo yini kabafundisi kabathini.
Labo ngabanye babalaleli bethu abasemaphandleni bekhuluma ngigciwane le-coronavirus. Kwezemidlalo, inhlanganiso ebunjwe ngumdlali wengoqo odlalela iqembu le-Aston Villa uMavelas Nakamba isiqalile ukubhadalela abantwana abaswelayo imali zesikolo. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba lezinye.
Inhlanganiso yeMavelas Nakamba Foundation ibunjwe ngumdlali weqembu le-Aston Villa odlalela iqembu lesizwe lama-Warriors uMavelas Nakamba, njalo injongo yayo yokuphathisa abantwana abaswelayo kweleZimbabwe. Umgcini sihlalo walinhlanganiso u-Anthony Nakamba unguyise kaMavelas uthi linhlanganiso ibunjwe ngoba uMavelas elesifiso sokuthuthukisa impilo zabasakhulayo kweleZimbabwe.
Oye Academy, you are saying it, mina grew up in Bulawayo. I just want to set an academy so that it's underprivileged this school or land. That's what he said. So, maybe in a short time, we can introduce the academy. This school, most of them are juniors, underprivileged.
Linhlanganiso kubikwa iCNL sekubhadalela abantwana abedlula inkulungwane imali yeschool fees, kanti abanye ngababhadalelwe imali yokubhala imihloliso. Abantwana abathole usizo ngabaphuma ezabelweni ezibalisa esakoBulawayo, iMathebeleland North kanye leMathebeleland South, iMidlands kanye leHarare. Izifundi ezithole usizo ngezigoqela eziphuma ezikolo okwafunda khona uMavelas ezibalisa ezemfundo yaphansi iHelem leNkulumane Primary kanye lesemfundo yaphezulu esenjube High, isikolo semfundo yaphansi eseyingubo esitholakala elokitshini lasenjube lapho kukhulele khona uMavelas lasungisinye esilabantwana abathole usizo. Esakhula ekweleZimbabwe uMavelas uNakamba udlalele amaqembu abasakhulayo agoqela elenjube Sundowns kanye lele-Highlanders. Usuke uqembu le-Highlanders wadlalela iqembu leBantu Rovers okuyilo elimuphe ithuba elokudlala kusigaba se-Premier Soccer League yangumfana omncane oleminyaka elitshumi lanhlanu. Engakayi kwele-Englandi uNakamba uke wadlala emazweni abalisa eleFrance, Netherlands kanye laseBelgium. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Emachi, is a fellow supplier on me, Lacy, meaning I support a water.
Zimbabwe,
I put in a nanny, meaning no booty. Fill up the table,
fill up the table,
count the empties,
count the empties,
fill up the table,
fill up the table,
count the empties,
count the empties.
As for Zimbabwe, to now, which one? Nas, mean I put him to men, honey, must them put in a
shine.
Shine, I mean,
Singakalugqibi uhlelo lwethu lalamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Inani lasebefunyenwe belegciwane le-COVID-19 emhlabeni jikelele selikunkulungwane phose amakhulu athoba mune munye 873,767. Izakhamizi zeGwanda zisuswe indlala ezindlini lamhlanje ukuyadinga impupho ezitolo ezisenzikini yedolobho. Isibhedlela sekansili yakobulawayo eThorngrove Infectious Diseases lamhlanje sithole izipho ezivele kumankampani amathathu akobulawayo lokuphathisa ukuvimba ingozi yokumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Selugqiba ke lapha uhlelo lethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.